Kule siphepheli esidabuka eZimbabwe eziphosa esifike amakhulu ayisikhombisa esihlala enkambeni yesiphepheli eyeDugu Refugee Camp engaphandle kwedolobho leFrancistown. Iningi lesiphepheli labalekela udlakela ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe ngomnyaka ka-2008. Kodwa noma zathola ukuvikelwa kwele Botswana, iziphepheli lezi zithi impilo yokuhlala enkambeni yeziphepheli kayikhwabitheki. Umnumzana Bheki Impilo weza yena ongumqondisi weziphepheli eDugwi uthi akumnandi ngithola kancane ukuhlala enkambeni.
Yona impilo njengaphepheli asompilo engathi mina impilo engafiswa umuntu wonke nje ukuthi aphile eyikhona, ngoba asokuthanda komuntu ukuthi abe yisiphepheli, kodwa kuyakusiza lama-challenge layenza ukuthi umuntu asuke elizweni lakibo akhethe ukuzohlala endaweni enjenganaleyo.
Uweza uthi kubuhlungu ukuthi njengesiphepheli awulampahla engeyakho, njalo uthi isiphepheli asitholi amalungelo azo ngokupheleleyo ngoba bencindezelwa.
Sikholisana ukuthi kulokuncindezela okunjengakhonokho, usufana lo muntu oselizweni lakini lapho baleke khona, ngoba sofana nokuthi uyahlukile. Ngoba nxa umuntu kungela ma-rights akhe engatholi amalungelo akhe, kufana lokuthi ulokhu ephakathi kokuncindezela. So kuphela ozabe ukuthola wena ukuthi nje uphile kule peace kungenayo imisindo ekhona, kodwa uhlukuluzwa uyabuhlukuluzekile. Lokhu abakuthi ngesilungu emotional.
Uweza uthi noma nje impilo ilukhuni, bathola isikhathi sokuzilibazisa bedlala ibhola kulamaqembu athiyeneyo ancintisanayo. Okukhathaza uweza lezinye isiphepheli yikuthi kusasa ibaphatheleni bengazi ukuthi bazabuyiselwa ekhaya, bazamukela kwabanye beBotswana kumbe bazahanjiswa elizweni lesithathu uma bengabuyelanga ekhaya. Amazwi kaweza agcizelelwe ngumnumzana wasithibi oyisiphepheli esihlala eDugwi odinga ukuba isiphephela kulula umuntu engagcina edukelwa ngumqondo kungaziwa ukuthi ukusasa imumetheni.
Izovele yona impilo ebuhlungu kakhulu, basuka impilo engathi ngekuthiwa i-abnormal.
Layo ukhala ngokuthi nabo batshelwa ukuthi bazakuphi, ukuthi bazaphiwa amaphepha obangaba eBotswana kumbe bazahanjiswa ekhaya.
So into lezi azibuyi, futhi akuna sikhathi esibekiwe ukuthi at least i-refugee engahlala iminyaka engu-4 athole i-durable solution enkingeni yakhe.
Kule hlekana elaphindela ekhaya ngemva kokuba uhulumende weZimbabwe leBotswana becele ukuthi babuyele nyakenye. UThibi uthi labo abaseleyo abangeke bacabange ngakusasa ngoba awulanto ebambekayo abangayenza. Uthi noma nje yonke into ilokubi lokuhle, ukuba isiphepheli akula okuhle.
Ngokuhlela kwami impande nangayibona into enhle, bona zonke izinto zizimbi kuphela. Kunabanye abahambe kwamanye amazwe babona ukuthi enkambeni kubasizile, but ini ni kuyini mina umoya amboni kule nto enhle engingahlangana layo.
Noma nje iziphepheli zikhala ngempilo enzima enkambeni, lesilinganiso sokudla abakuphika sekwehlisiwe, iningi liyadonda ukuphindela ekhaya lisithi alithembi uhulumende omutsha ukamongameli Emmerson Mnangagwa, njalo lesimo abasizwayo ukuthi sikhona ekhaya esifana lokuhlala abantu becishelwa ugetsi lamanzi, ukuqonga kwentengo yempahla, lokudla kungahlaliseki okukhona kwezombusazwe elizweni. Uhlangothi olubona ngeziphepheli enhlanganisweni yomanyano wamazwe womhlaba oyi-United Nations High Commission for Refugees, i-UNHCR, solwehlise isilinganiso semali enikezwa amazwe agcine isiphepheli eminyakeni emibili edluleyo. Ngakho eleBotswana lalo selihlaba umkhosi njengoba selikhipha imali eningi esihambeni salo ukuthi ligcine iziphepheli zaseZimbabwe. NginguMathi Ngwenya, owendaba zeStudio 7 eGaborone, kweleBotswana.